ngathi thangele godi elondiwayo lapha emizweni nababa bekhuluma nabana begodi amagodi mafia labana babefuthi khona benza 35 tons ngomnyaka amagodi reserves elizwe eligebha igodi afane labe kuma-300 to 400 tons kutho ukuthi igolidi esazivele sile mbasho lonke liyathengiswa akuye dinike ngoba ikhava abalayo vele kayihambelane nelokhu abakukhulumayo ukuthi bafuna ukuba ne-structure currency ebhekwa igodi.
Ibhanga elikhulu lesizwe lithi igolide leli lihlose ukusekela izimdola kuphela njengoba ifika ku-20% yemali esebenza elizweni. Igolide leli lingakwenza nalokho?
Angisuvele nelise ngoba singathi sikhangelisise imali efunakala ukwakha i-viscosteel, sikhangelisise imali efuna ukwakha i-railway, imigwaco yethu, amagetsi ezisa, izibhedlela, iyedlula ku-$1 billion. So nanxabe sitshela besibona igolide elikhona liyenelisukhe likhave i-cocaine i-backing, kanti nxa bona abalungisa izimpahla ama-industry bengahamba emabhenki abo kathi sibafuna i-$300 million bayazuza yini. So i-economic sector i-fiat currency ngalo umhlaba angazi adinge imali kayisebenzi lutho ngoba iyabikinikisana lidurela ngaphandle. Igolidi elikhona elisukusekela abangayidingi ikudlala ngengqondo zabantu bethu.
Yikuyini okungenziwa ukuthi kulungisise udaba lolu?
Udaba lolu kalunzima. Okunzima yikuthi bona laba ababusayo bona abanasilingi sokukhuluma ukuthi sesifulezi ngoba ukulungisisa imali kudinge nje esithi i-economics i-confidence. Nxa usubhede nge-confidence ungena ku-productivity ema-industry. Nxa usuvela kuma-industry kuthaya ethiwa khona i-inflation target usisuka khonale asiqonda kuma-interest rate sokucina nge-independent i-reserve bank.